Ibandla leli lakade lithenjwe ngabantu ibandla le-MDC njenge-opposition party elabantu abaningi. But practically lapha ku-ground lapha ka-1 kababonakali, 2 akutshengisi ukuthi khona ukhetho lanxa lokuze lube khona kusasa njengoba bedliwa kuma-primaries khona lapho kuma-by-elections kuma-by-elections nxa kubedliwa ngalindlela. Sibe sesikhangelele ukuthi khona kambe kungaba nempumelo ezatshintsha yini kwela kusasa. Ukuthi banganqoba sibili bebeyindele majority. It's not all about ukuthi khona bewine ku-presidential. Kumele bewine kuma-parliamentarian seats. Okwenzela ukuthi phela nqabe sibe yi-majority e-parliament beyenze lokho okuthiwa khona i-vote of no confidence nje to impeach umngameli nqabe ngamfuni. Kodwa-ke akucaci lapha ngoba sizwakathesi ukuthi sebekhulumisana. Ukuhamba i-delegation yabo yakhulumisana labo akucaci ngenye iunithi ebuyayo ukuthi izinto zime kuhle yini bona bale mzamo bani bazakwenza ukuthi into zibe khona.
Siyabona ukubana ibandla leZANU-P F lona lingani seliqalisile vele umkhankaso ukhetho oluzayo ngeliphi elikhanya izinse?
Ngibona ingazani igwala ligijima lilungisa indukuzane masinyane isikhathi sikhona. So ngibone ngazani lapha iZANU igijimisa ukuthi khona ibe lokhetho oluhle olungasoze lube lo muntu ozathi kuciliwe laphana. So nxa belungiselela khona kathesi bengena besenza umkhankaso bazitshengiselela ukuthi bamele be-accepte nabantu ku-ground. Labana bethi bathi babuya beficane labana abantu sebebaspoyile ngepolitika babatshela lokho lalokho kunzima ukuthi umuntu umguqule khona laphana. Singakhohlwa ukuthi khona nxa singena sibili ukuthi sokuzinsuku zangikhona sibili izangena ngakho konke kwendlala kwani okokuzilimo konke kwezinhlanyeni konke lokhuyana kuzangena kube khona abantu bekudinga khona kanti ukuthi khona kubekwe kube yinto efanayo ebukwa ngabantu nxa sokwenziwe khona lokhuyana kuzaba nzima ukuthi abantu belungulwe eveleni lona liyana abalimunyayo ukuthi bantu baphiwe lokho ngoba kathesi ipolitika ekhona ngezisu asiyo leyana yokuthi khona ngimbanazolizisasamtaba mtaba singezisu ukuthi khona umuntu uthola ni khona lapho